Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo osanda kethwa ukuba ngumongameli webandla lezaphu.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakubingelela kande mbingelele labalaleli bakho beStudio 7. Ngibonge ukunxuswa lapha kuStudio 7 ukuthi ke sizoxoxisana labantu beZimbabwe. Ibandla lezaphu iZimbabwe African People's Union siyakwazi ukuthi libandla eladalwa ngo-1961 lidalelwa ukubanga ezombangazwe libangisana labamhlophe ababecindezela abantu beZimbabwe. Yikho ke yilo ibandla phosela kuqala ngelokuthi lihlakaniphisa abantu ukuthi abantu belwele amalungelo abo. Lalikhule lingakhethi umuntu elizweni, lingakhethi imhlobo, lingakhethi imbala womuntu, kodwa lilelwa ilungelo labantu bonke jikelele. Yikho lapho esifuna ukulibisela khona ibandla lezaphu ukuthi selanyomuka ezanwini kule umtshado esasikiwe ezanwini, sesizimele sodwa kathesi. Sifuna ukuthi likhule ibandla libe njengayizolo, phose liphinde lidlule obekuyilo khona izolo, libe libandla elikhulu kwedlula amabandla onke alapha elizweni leli, ngoba yilo umdali wesiziba, yilo umqali wesiziba. Yikho kuthiwa ngesikhiwa yi-mother party. Uzananzelela kande ukuthi elizweni lonke leli jikelele akuzange kwaba lo muzi ngitsho lo wodwa ongazange ube yizaphu kusukisela ngo-1961. Babhazuka labo ababhazukayo bahlamukela izaphu yabantu, bayafoma okwabo, kodwa inhlanganiso yakuqala kwakuyizaphu. Ngitshole kulokhu ukuthi kuza kuba lula ke kathesi ukuthi abantu nxa sebebizelwa ekhaya bebuye lula, wonke umuntu ebuyele ekhaya lakhe elezaphu. Enye into enkulu esizayenza ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi ngezigaba ngezigaba sisebenzisa uhlelo lwamandla ezigabeni, devolution of power.
Manje lingaba lenhlelo na ezokuthi lizasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo?
Izaphu okwakhathesi njengoba nangitshilo siyakha khathesi ukuthi ibe liqembu eliqinileyo elizimele lodwa. Kodwa-ke akutsho ukuthi inhlanganiso lamaqembu wonke alapha eZimbabwe, particularly kwelamaNdebele, asisoke sikhulumisane sixoxisane. Abalombono ofana lowethu sizasebenzelana, abalombono wokuzikhulula ebunzimeni lobo, abalombono we-devolution of power, amandla ezigabeni, njengoba nangisitsho nje as an example. Nxa kulabantu abanjalo ezinhlanganisweni ezilapha kwelamaNdebele, ezinhlanganisweni ezikhona eZimbabwe, kuzabe kukhulunyiswana. Kodwa-ke akula mtshado esiwujahileyo kande. Sesingene imitshado eminengi, singene ku-unital code, singene ku-alliance lamanye imitshado ethile, kodwa leyo mtshado ayisiphathanga kuhle kande. Sifuna ukwakha ibandla elizimele lodwa laphana, eliza kuma liqine lithi nko inyanga ezintathu ezine ezibuyayo ezingusikisi lizawubona, umhlaba wonke uzawubona umehluko ukuthi izaphu ikhula kanjani, ngoba abantu bayazimisele daily, bayachaya amafoni, bayenza njani njani, labe sihamba khona siyamiswa. Yikho ke hayi, izaphu izazimela okwakhathesi ime ukuthi noma nxa sesithi sikhuma labanye amanye amadoda labanye labo mama sikhulume silamandla, kanti akuncedi ukuthi sibe siyakhuluma labanye abantu singalamandla.
Liyavumelana yini lenhlanganiso zokhetho iZEC ukuthi iqhubeke iyiyo ephatha ukhetho lweZimbabwe?
Umbuso lo uvele waqala kube ekuqaleni, siqala ngo-1980. Babekezela abantu benkosi, abantwana beZimbabwe abathanda ukuthula, babekezela abantu babulawa bagongodwa, kwabekezelwa kwancengwa iunity kwathini thini, ama-election arigwa. Kodwa-ke hayi, bakhathele abantu. Akula lapha elizweni ohamba khona ozwa ukuthi umuntu uyakholisa inkani leyo, ungazuye ngaphi, akula ndabo seMtare, use Plumtree, use Beitbridge, use Chipinge, abantu bahlaba umkhosi ngombuso lo abasawufuni. Umbuso lo siyazi ukuthi uncediswa yikuriga, umbuso lo siyazi ukuthi uncediswa yilabo abalamandla abenza ukuthi umbuso lo uhlale. Yikho ke sizadimanda ukuthi iZimbabwe Electoral Commission itshintshe ukwenza kwayo. Okunye abantu abakudimandayo yikuthi umbutho weZimbabwe labo bonke abaphethe ezokuthula eZimbabwe beyekele ukusekela amabandla ezombusazwe bezimele laphana njengokuthiwa umthetho isisekelo sembuso omantshi ojaji la lokho kuthiwa ijudiciary lakho sizadimanda ukuthi bebe independent bezimele laphana ukwenzela ukuthi izinto zihambe kuhle abantu bezombangazwe siqondane sikhangelene party to party kungalalapho ukuthi umuntu uzayama khona ngaphandle kwa uyame ebantwini abakusekelayo njalo enye into esikhuthazayo ukuthi abantwana bethu abazulu bekele ukusetshenziswa izinto ezimbi ngesikhathi se-election la ngaso sonke isikhathi
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga Gande ithuba leli ongiphe lona lamhla thanda ukubonga abalaleli bakho bonke abazinike isikhathi balalela ngithemba lingizwile kuhle balaleli izaphu ikhona iyaphila isivukile hathi ukuthi iyavuselelwa yavuka kudala isisakhiwa khathesi isisakhiwa iye phezulu inabe iqine izaphu ngeyenu ngeyabantu sithi wozani ekhaya lizolungisa lokhu okufileyo nxa ngithi wozani ekhaya ngitsho ukuthi wozani ekhaya lenu eliyizaphu kumbe ungaphi kumbe ungaphi iyajoyineka ungaphandle kwelizwe uyayijoyina izaphu uyisebenzele ukhombisa abanye sibe banenge ezaphini ukuthi silwe lobubi lobu obuselizweni sikhiphe umbuso lo okhona ngo-2023 kumele usolo uhambe akusoke kube nzima ngoba lonke jikelele akulandaba ukuthi ukhulumisa iNambia ukhulumisa iShona ukhulumisa iNdebele ukhulumisa iSuthu Sikhalanga siTswane siXhosa kumbe limbani lonke selingitshelile litshelile izaphu ukuthi selidiniwe ngombuso lo ngiyalicela asiphakamiseni inhlanganiso yezaphu inhlanganiso yabo khokho benu inhlanganiso yabo baba benu inhlanganiso yabo nyoko labo dade wenu labo bani bani ngithokozani sizokwakha sindawonye sibonisane siphangise ukuthi iqine izaphu ama election aseduze njalo ngiyalikhuthaza ukuthi liyakhe izaphu ngothando lakhe izaphu ngokubonisana akulambono omncane kulomunye ngiyabonga amaZimbabwe amahle
lo bebe umnumzana sibangilizwe Nkomo osanda kethwa ukuba ngumphokheli webandla lezaphu ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba